ngo-1996 kumbe 1997 sike saba nenye i-doctor strike eyaqeda 3 weeks strike eyabulala abantu abaningi kakhulu. Sike saba le funeral saqeda ikhisimusi ka-1998 kungena funeral. So ukuqathanisa ngibona njengani yindlela nje eyokufonola, kodwa ngibona ukuthi bayabe bekhuluma iqiniso nxa ke futhi bona akuzange kwenzakale kuze kufike ukuba ngaleli ukuba ngumgabe esoso.
Ukuvalwa kwamakampani lokhu kini?
Uhulumende kumele abone ukuthi engasebenza njani ngendlela eyokuthi ama-companies lawa azizwa i-foreign currency ngesikhathi njalo ayakwanisa ukuthi azisebenzele. Uduko esilalo yokuthi uhulumende ufuna ukwenza konke, ufuna ukuba ngo-businessman uhulumende, ufuna ukuba njalo ngo-regulator, ufuna ukuba njalo ngumuntu alokhetha i-foreign currency eyi-one. Uhulumende akumelanga angenele kuma-business kakhulu kakhulu. Kumele afake imithetho ekwanisa ukuthi ama-business asebenze ngendlela okumele asebenze ngayo. Kodwa sathe singibona njengani uhulumende ufuna ukwenza konke, uyathingi umumbu, uyathingi ingqoloyo, uyathingi wonke uyazama ukuthi abe khona. Okwesibili ngibona njengani i-foreign currency allocation kumele ibe more transparent. Kumele sibe wazi ukuthi ngubani ozuza i-foreign currency engakanani, ukuze sibe wazi ukuthi sitrake ukuthi sibone ukuthi bayayisebenzisa ngendlela esiyikhangeleleyo. Ngoba sibona njengani yilo uduke esidlalo ukuthi i-foreign currency elibithwana esiyitholayo kayisebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo. Kodwa uduko esidlalo olukhulu ukuthi sithenga okuningi phandle kwelizwe ukwedlula esikuthengisayo, yikho okumele sikulungise. So kumele sivuselele ama-industry
ngenhlelo lezohulumende alazo. Ubone ingani uzakwenelisa yini ukuvuselela umnotho welizwe?
So kumele njalo kube bakhulumisane uhulumende nabanye abanye politics ukuze into lezi zilunge ngendlela esiyikhangelele thina.